Iphephandaba le-Herald libika ukuba zonke izabelo zivumelane ukuba umnangagwa angene kukhetho lolu ngoba uqhuba kahle umsebenzi. Ibandla le-ZANU-PF lithi akula omunye umuntu ofise ukuncintisana lomnangagwa endaweni zonke zelizwe. Lokhu kuvame ukwenziwa ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-National People's Conference lapho kukhulunywa khona ngodaba lolu lokunye. Umhlangano lo uzakwenziwa lonyaka libandla leli ekupheleni kukaMfumfu. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Obhedi Mpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zonke kubandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Patrick Chinamasa ophethe okwesikhatshana uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko lokukhanga abantu ukuba bangene kubandla elibusayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla le-ZANU-PF uthi kuqakathekile ukwenza lokhu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-National People's Conference lokhetho oluzayo.
Sibonge ama-provinces onke eZimbabwe asithe ayendoza upresident Edi Mnangagwa as the sole candidate ka-2023. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi imuli yonke ye-ZANU-PF jikelele ngezigaba zayo kuqalisela kumasel, kusiya kuma-branch, kusiya kuma-district, kusiya kuma-provinces. Bahlezi babhala ama-resolutions abo afanana indawo ngendawo. Wonke i-resolution yokuqala ade beyifaka ngeyokuthi u-president Emmerson Dambudzo Mnangagwa nguye yedwa qha okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla le-ZANU-PF 2023.
UMashaba uphinde wathi
kutshengisa ukuthi abantu balethemba ngobukhokheli bukamongameli, balethemba le-vision yakhe ka-2030, balethemba ngezinto zonke azithembisayo ngo-2018, ngo-2017 engena esikhundleni, 2018 elekthwa okusemthethweni ngoba ngo-2017 wayeqedisa ithemu kamongameli the late ubaba uMgabe. 2018 sabona ilizwe lonke livota, livotela u-ZANU-PF esiyawina ama-elections ngokugcweleyo. Ngakho-ke izizathu ziningi ezenza abantu bekhayela izinto ezinjalo. Sibonele osingathi sikhangele inguquko ekhona phakathi kwelizwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokela ibandla le-MDC Alliance, uthi umnangagwa uzathwala nzima kukhetho oluzayo.
I-ZANU-PF iyakwazi ukuthi akukho engakwenza okungenza ukuthi umnumzana uMnangagwa aphumelele kukhetho kumbe umkhankaso lapha ayabe ehlangane lo president uNelson Chamisa lo mongameli wethu. Ngakho sibone ngani ukwenziwa okwenziwayo lokho kokuthi kuthwa use kulama province amaningi asethena kufanele aqhubeke ngokhetho luka 2023. Kutshengisa ukuthi ibandla leli lilungiselela ukwenza izinto ngodlame, lilungiselela ukwenza ukusebenzisa iZEC lezinye inhlanganiso ukuqila ekhethweni. Ngalolo hlobo kuzafanele uZulu weZimbabwe ananzelele asebenze ngokuqinileyo kubanjwana ngaphansi kohlelo lukaPresident Nelson Chamisa olwe Citizens Convergence for Change, ukuthi kube lobubelo njalo kube lokuphumelela ekuvikeleni ukuntshontshwa kokhetho ngumnangagwa.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bona bakhangelele ukuba uMonzora uzangena anqobe kukhetho lolu.
Thina njengebandla le-MDCT asilakho okuningi esingakuphawula ngokuthi ZANU ikhethe bani ukuthi ayikhokhele ngo-2023, kodwa sithanda ukuthi abalandeli bezepolitiki labantwana beZimbabwe babekwazi ukuthi lati sivumelele lo myaka sithi woza 2023 ngoba yiko okuza ngoba khona umkhokheli uDouglas Monzora esithemba ukuthi abantwana beZimbabwe bayalungiselela lolu khetho ukuze kube lotshintsho ezimpilweni zabo. Thina senza ipolitics ezimayelana lempilo zabantwana beZimbabwe, ngakho lati leli thuba lika 2023 sokube lomuntu nje omelele lelo bandla silimelele ukuze sikwanise ukuthi silethe utshintsho kuzimpilo zabantwana beZimbabwe.
Umlangako wanqoba nzima kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Impumela yalo iyaphanyekwa emthethwandaba nguChamisa labanye bakhe. Umthethwandaba wathi umlangako wanguye wanqoba kukhetho lolu loba uChamisa elokhu echaphansi ngenduku esithi wamnqoba kukhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.